Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7, ngenjabulo nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
nasikhangela umkhosi wethu lo iNdebele Literature Festival, injongo yethu isegcekeni, sijonge ukuthi thina sisuse yonke imigoqo njalo sendlale umdamo wethu, uvumele wonke umuntu, kungabe ngobumba iliterature.
Umkhosi weNdebele Literature Festival ohlose ukukhuthaza ukubalwa kwamabhuku alotshwe ngolimi lwesiNdebele ugqitshwe namhlanje koBulawayo.
Izifuyo zethu ziyafa, zifa zibulawa yimikhuhlane. So uphelile, awusayi eGwanda ngoba imithi ikhona lapha. Kuthiwa i-one-stop service.
So kusungulwe indawo zokwelaphela izifuyo esabelweni sezansi yemaNdebeleni, lapho osokufe khona inkulungwane lenkulungwane zenkomo zibulawa imikhuhlane edalwa yimkhaza. Kulezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika ezibuthene eNew York, lapho ezitshengisela khona ukukhonana kwazo ngokwephula kwelungelo loluntu nguhulumende weZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomhlakazo. Umkhosi weNdebele Literature Festival ohlose ukukhuthaza ukubalwa kwamabhuku alotshwe ngolimi lwesiNdebele ugqitshwe namhlanje koBulawayo. Abaloba ingwalo, abantwana besikolo lenhlanganiso ezijiyeneyo ezithuthukisa lolu limi bebebuthene emkhosini owenzelwe eZimbabwe International Trade Fair Arena okwensuku ezintathu. Uthabo kaNcube owe-Studio 7 ube lethuba lokuxoxa lo nkosikazi Precious Moyo owabumba inhlanganiso yeindlu yokufundela eqoqe lomkhosi.
Nxa sikhangela umkhosi wethu lo iNdebele Literature Festival, injongo yethu isegcekeni, sijonge ukuthi thina sisuse yonke imigoqo njalo sendlale umdamo wethu, uvumele wonke umuntu, kungabe ngobumba iliterature, kungabe ngosebenzisa iliterature, kungabe ngohambisa iliterature. Sikhangelele ukuthi azithole esendaweni emvumelayo ukuthi yena njengokubumba kwakhe kumbe njengokusebenza kwakhe kube lula ukuthi iliterature yakhe ifinyelele lapho afisa khona, njalo isetshenziswe ngendlela eqondileyo. Engingathi nje ngamafitshane, we are breaking barriers and leveling the ground.
Likhangelelwe ukuba liphathisa abantu abakuzinga liphi esikhangela iminyaka kanye lokuthi basesikolo besenza izifundo ziphi.
Umbuthano lo ukhangela ikakhulu ebantwaneni abasezikolo ezemfundo yaphezulu, ama-secondary schools, wonke engabe eloba ekuliphi idolobho bekuziphi izabelo. Silabo abemathebelele North, Mathebelele South, koBulawayo, iMidlands, eNkabazwe, bonke bavumelekile bakhona. Silabo ibe sifisa ukuthi sisebenzelane labo, kodwa kasivali imigoqo sithi ngoba sikhangele kakhulu abakuma high school. Siyayivula indima yethu, sisemukela wonke umuntu loba esephumile ngaphandle kwesikolo, lokho eyamukelekile ngoba ulimi luvele alulamnikazi. Iliterature ngeyabantu bonke, kulotshelwa umuntu, kulotshwa ngabantu.
Kulezikolo ezingaki eziphatheka kulo mkhosi?
Lapha sibuthanise abantwana bezikolo ezijiyeneyo. Ngike ngatsho ngaphambilini ukuthi sibambe ama-province amane, iMatshepeleland, koBulawayo, leMidlands, mane. Besikhangelele ukuthi iMaswingo la ingafika, ngoba zikhona izikolo ezifika eziyisithupha eziyenzayo isiNdebele sonalesi esabelweni seMaswingo. Bese sithi thina-ke izikolo seziziningi. Silazi izikolo ezivelela kubo-Victoria Falls, ezivelela eNkayi, ezivelela eGwanda, ezivelela ePlumtree, kobulawayo zinenga kakhulu izikolo sesilazo lapha. Khathesi nje sikhuluma izikolo sezifika i30. Injongo yokufunda, injongo yokuthi sithi thina cikoza sizwe, sitshengise wena okwenelisayo ngokwekhono lakho. Ama universities akhona, silayo iLupane State University ikhona khona lapha. Njalo sikhangelele ukuthi bakhona abanika ezempila kahle bekhangela nje i-psychosocial support. Sichaswe ngabe-NAC, abe-AHF, SAYWAT, silabo abe-MMPZ, njalo silabo futhi abanye abakhangela nje ngokusebenzelana kwezikolo abantwana lani labazali lababalisi. Silabo abe-EverSharp, sitholile abasixhasayo ngokuthi bona bevele bengama-college ahambisana lezokuthwebula esingathi abakhangela nje okwe-film and theatre. Bakhona khona lapha, silayo i-Creative College of Arts ikhona khona lapha. Njalo silabo futhi abanye abamanufacturayo abalungisa izinto besebenzisa imvelo yakithi eziyingxenye ye-literature. Silayo iManola Oils e-US incedisa ukuthi itshengise abantwana ukuthi ngesihlahla somgani umuntu engaba ngumchatshi, umuntu engaba ngusomabhizinisi.
Lo ke ngunkosikazi Precious Moyo owenhlanganiso ye-indlu yokufundela. Limuzwe exoxa lapho lo Thabo Kancube owe-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
The Voice of America, VOA.
Kulezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika ezibuthene esikolweni senhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba o-United Nations eNew York, lapho okulenkokheli yamazwe omhlaba emhlanganweni omkhulu owe-General Assembly. Ezijengisela zikhonona ngokukhonona kwazo ngokwephulwa kwelungelo loluntu ngohulumende weZimbabwe. Abajengiselayo laba bathi lanxa uMongameli Emmerson Mnangagwa wakhuluma ngolwesine, inzalo yeZimbabwe ithe iubone kufanele kubana ifuna ikutshengisa inkokheli yamanye amazwe esemhlanganeni onga ukuthi izwe izikhalazo zabo ukuze ikhuze uMnangagwa ngokwephula ilungelo loluntu kanye lokuthi aqhube ukhetho olukhululekileyo abe lombuso wentando kaZulu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa fuvembula,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela.
So kusungulwe indawo zokwelaphela izifuyo esabelweni sezantsi yeMandebeleni, lapho osokufe inkulungwane zenkomo zibulawa yimikhuhlane edalwa yimkhaza. Lezi ndawo zivuselelwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe aweEurope e-European Union isebenzelana lelo hlangothi olubona ngezokulima lokudla enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba ole Food and Agricultural Organization. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ukusungulwa kwalezi ndawo kuze ngesikhathi abafuyi benkomo endaweni ezithiyeneyo zesabelo sezansi eMandebeleni bekhala ezimathonsi ngokufelwa zinkomo ngenxa yemikhuhlane edalwa yimkhaza. Unkosikazi Sibongile Khumalo uthe insiza sebevale izibaya ngenxa yokufelwa zinkomo.
Umkhuhlane wenkomo vele usulesikhathi waqala vele, kade siyabona sokungaba inyanga yesi-5 or 6 kubo kwathemba ngapha waqeda inkomo vele wonke kusiyale kubo Fredrickson onkankezi wesi kwasala izibaya zingalalutho. Ziyapho okunye okumangalisayo nomsithi uyazihlaba amajekiseni vele kuyabe sokulethi akuncedisi lutho vele, abantu abaningi izibaya bavalile.
Ekhuluma lapho kuvula enye lezi ndawo zokwelaphela izifuyo eManama ngolwesithathu, umfuyi uMnumzana Kalen Mabetha uthi njengabalimi kuyabajabulisa lokhu ngoba sebezathola uncedo eduzane njalo masinyane xa izifuyo zabo zihlaselwe yimkhuhlane.
Izifuyo zethu zifa zibulawa yimikhuhlane, so uphelile, awusayi egwanda ngoba imithi ikhona lapha, kuthiwa yi-one-stop service.
Samukela okusemthethweni inye lezi ndawo umphathi ntambo ezenzakala ezansi emandebeleni unkosikazi Evelyn Ndlovu uthi inkomo eziyingxenye yesigidi 500,000 zibulewe yimikhuhlane etshiyeneyo eminyakeni emihlanu edlulileyo.
This launch comes at a time when the country has declared war against the January disease.
Ukuvula kwalindawo kuza ngesikhathi silwisana lemikhuhlane yemikhazi esibulele inkomo eziyingxenye yezigidi kuminyaka emihlanu edlulileyo. Lolu hlelo luqakathekile ukuze sithuthuke ngenkomo. I-Mount South iku-Region 5 lesi sabelo besihamba phambili kwezenkomo eminyakeni edlulileyo. Ngiyathemba lonke lapha liyakhumbula ukuthi besile ndawo khonapha e-Mount South lapho ebesifaka khona inyama emagabheni siyithengisela amanye amazwe.
Umnumzana Patrice Thala umele inhlanganiso Food and Agriculture Organization of the United Nations kuleli uthi impilakahle ezifuyo iqakathekile ngoba zilokuthuthukisa umnotho welizwe nxa zithe zafuywa kuhle.
Recently, the livestock sector has been facing challenges emanating from livestock disease.
Inkomo kulezi nsuku zithwele nzima ngenxa yokuqhamuka kwemikhuhlane yemikhaza. Nxa sifisa ukuthi izifuyo zethu zande, kumele sizivikele kwimikhuhlane lemikhaza, zidle kuhle, kulondoloze amadlelo, njalo kube nendlela zokuzithengisa ezicacayo. Lolu hlelo lujonge ukuqeda lezi ndubo njalo luthuthukise impilakahle yezifuyo zande njalo zithengiswe.
Umelwe kula lamazukazi e-European Union kuleli umnumzana Jobs von Kirchmann uthi kuyize ukuthi kulezi thezo zomnotho ezethulelwe leZimbabwe ezithi bayilindele ngamehlo abomvu inyama yenkomo esuka kuleli.
Now the livestock value chain was probably one of the most important ones.
Ukufuya kwenkomo bekuqakathekiswa kakhulu ekadeni kodwa okwamanje abantu abasakuthatheli phezulu mhlawumbe ngenxa yemikhuhlane, kodwa umbuzo yokuthi singavuselela njani na. Yebo, kukhona ubunzima kodwa akulasitiso zomnotho. Okukhona ukuthi silesivumelwano neZimbabwe ukuthi inyama evela ngapha ayibhadali mthelo, kungakho iminyango yethu ivuliwe ayize inyama.
Umsekeli kamphathi ntambo ezokulima umnumzana Davis Marapira wamngelele sesipho ngezandla zombili wacela njalo ukuthi European Union isize ngocingo lokuvalela inkomo ukuze zingathelelani imikhuhlane.
Mr. Ambassador, let's have the fences. Mr. Ambassador, I want to repeat, let's have the fences.
Mnumzana Ambassador, siphe ucingo. Ngiyaphinda njalo, siphe ucingo ukuze senelise ukuvalela inkomo zethu eziphilileyo lezile mikhuhlane ukuze ezifuyo zethu ziphile kuhle zande siqalise lathi ukuthengisela i-European Union.
I-EU ivuselele izakhiwo ezifanayo ezingamathumi amabili lasithupha elizweni lonke jikelele ezizalondoloza inhlalakahle ezifuyo kuleli ukuze zithengiseke kwamanye amazwe okubize amadola emelika ayi-$4 million. Ele Zimbabwe lile nkomo ezedlula izigidi ezinhlanu 5.4 million njalo isabelo sezansi emandebeleni ngesesibili elizweni lonke jikelele esile nkomo eziningi silandela imaswingo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemanami eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Kulokhu kukhathazeka phezu kodaba lokubulalana kwezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni angomakhelwane ikakhulu kwelebotswana lase-South Africa, inkokeli isithi kulesidingo sokuthi abantu beZimbabwe bazibambe uma kuqhamuke ukungezwisisani. Intethelo zendaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHaberon kwelebotswana.
Phakathi kweminyaka emibili edluleyo akudluli nyanga kungabikwanga icala lweZimbabwe ulelo omunye wakhe kwelebotswana kumbe kwele-South Africa. Lokhu sekuthiye iningi lithithibele lizibuza ukuthi kungabe kunakele kuphi, ikakhulu phakathi kwezithandani ezizwe esihamba phambili kusenzo sokubulalana kuyona le iviki kwelebotswana kulo jaha ubulele intombi yakhe ngemva kwalokho laye wasezama ukuzibulala ngokusika ingqamu entanyeni. Kukanti enyangeni esanda kwedlula emzini we-Odi phandle nje kwe-Gaborone omunye weZimbabwe ubotshwe ngemva kokubulala umngani wakhe wamgqibela wamngcwaba kungcwaba elingatshoniyo. Lezi lezinye izehlakalo zithiya abeZimbabwe enkundleni zokuxoxisana ezebulenjini ezigoqela iWhatsApp, Facebook lezinye kuzindaba esegudwini abantu bedinga ukuthi lolu dubo lungaqedwa kanjani. Omele iZimbabwe kwelebotswana umzana Henry Mkonweshuro uthi ofisi yakhe iyathola imbiko yokuthi abantu beZimbabwe bayabulalana ngenani eliphezulu.
Post-COVID-19
There have been a number of added problems.
Ngibona ukuthi ngemva kwendaba ze COVID-19 kunenge abantu ababhekane lakho ikakhulu abangaphandle kwelizwe njalo kungela abemuli ukubancedisa.
Uthi ofisi yakhe yazama ukukhuthaza abantu ukuthi badinge uncedo ikakhulu umphakathi abahlala kuwo ukukhangelelwa ukuthi bakhatshane lezihlobo zabo.
People before they indulge or get to stages where they have to kill each other.
Abantu bengakafiki kusinqumo sokuzibulala kumbe ukubulala labo ababathandayo kabadinge uncedo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabe Zimbabwe le South Africa Mnumzana Ngqabutho Mabena uthi nabo bathi thibele ngezihlalo ikakhulu zokubulalana kwabathandanayo.
Lapha South Africa siyabona abanye bephosana ngamabalkoni bebanga mhlawumbe ukuthi umama wendlini yabetholakala eselene iboyfriend kumbe ubaba yabesele girlfriend.
UMabena uthi imuli kumele zingenele lapho ubonakala ukuthi kulenkinga khona njalo labo ezinkonzo bengaphathisa kakhulu.
Sihlala sigqoquzeli kakhulu nxa sikhuma labo baba ukuthi nxa ungubaba ungalali lapho ungabhadali khona irent. Sinxusa labo ezinkonzo ukuthi bangenele phakathi kwalolu daba ngoba abanye abantu babefuna i-counseling kodwa bengayifumani i-counseling. Yikho ke siyanxusa lezihlobo ukuthi zincedise abantu abangani kabazwani.
Omela inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe leBotswana Mnumzana Cephas Chuma uthi isimo abantu abafikela kiso emazweni silakho ukudala ukuthi bagcine bebulalana.
Ezilapha ngenxa yokuthi kayinelisi ukuzibhadalela yedwa but omunye yena usebone ngathi sethethe osethethwe. Nxa sokube lokunye osokwenzakele kumbe omunye sengathi sebone elinye ijaha kumbe enye intombi phandle. Besokuhlupha ngoba sokungathi umfazi womuntu kumbe indoda yomuntu esikhombile. Xa bexabana lapho ukuxabana kwakhona yimpi yikulwa okungalabizo kiye ukuthi lapha kanti vele kulubani lobani. Kuli girlfriend le boyfriend kumbe i-husband and wife.
UNkosazana Sindiso Sibanda uthi ukuswelakala kwemuli eduze kungabe kudala ukubulalana kwabeZimbabwe emazweni angaphandle ngoba kunela malume kumbe obabakazi ongabaluleka.
Nxa kuyikuthi yinto ehlala isenzeka sikhathi sonke ukwehlukana kuhle lehlukane ngokuthula ngoba kumele abantu bakhangelele ukuthi ingane ziyasala zikhangelwe ngubani. Nxa ubaba engathatha impilo kamama athathe lempilo yakhe ingane zisala zizintandane. Bantu besizwe seZimbabwe kumele sikhangelele ukuthi ingane ezikhulayo kumele zikhuliswe ngumama lobaba.
Kulokwesabela njalo ukuthi labo abangalamaphepha bayesaba ufinyelela usizo oluphiwa nguhulumente olokweluleka nxa bebhekana lenhlupho ezinje. Emazweni afana leBotswana kulodubo lokuthi ilizwe libhekane lokubulawa kanye lodlakela olubhekiswa kwabesifazane olwe-gender based violence kulokunakanela ukuthi mhlawumbe abeZimbabwe bafike bathathe umkhuba wesizwe abafikela kiso. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Okwamanje-ke wothi sizwe ukuthi uChris Gande weStudio 7 usiphatheleni uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalitshona njani izilukandaba, siyadibana njalo uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa noNkosazana Victress Matutu ohlaziya eziphathelane labesifazane. Sihlaziya ke udaba lontombazana okhethwe kumdlalo kanobuhle uMiss Zimbabwe Universe uBrooke Brock Johnson. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Angibingelele msakazi, ngiphinde ngibonge ukwamukelwa ehlelweni lakho.
Ungasitshela ukuthi ulubona njani udaba lokuthi eZimbabwe limelwe nguntombazana omhlophe kumdlalo kanobuhle oka Miss Universe?
Ewo msakazi, ukubona untombazana omhlophe uMiss Jackson ephumelela kuMiss Universe eZimbabwe kuyinto enhle kakhulu. Njalo ngiyacabanga ukuthi ngokuqala sisiba lo Miss Universe ongumntombazana omhlophe kweZimbabwe. Lokho kukodwa kutshengisela ukuthi iZimbabwe iyathuthuka njalo kubonisa ukuthi iZimbabwe iyamukela abantu kungakhathelekile ukuthi bangabe oluphi uhlanga ukuthi nje singakuthi ngesilungu i-diversity siboni senzeka ngalokho. Kuhle kakhulu ukuthi okuqala nje siboni le ndondo ithathwa ngontombazana omhlophe. Kusibonisa khona ukuthi iZimbabwe isikulungele ukwamukela abantu kungakhathalekile ukuthi bangabolupho hlanga. Okuyinto eqhakathekile kakhulu ukuthi yenzeke. Siyabonga kakhulu. Mina ngingedwa nje ngiyabonga kakhulu ukuthi sibe lo Miss Universe ongumuntu omhlophe okokuqala.
Bakhona abathi ubuhle bentombazana emhlophe lo nsundu buchiye nebehlukene. Wena ubona kufana na?
Angeke ngale uthi ubuhle bentombazana onsundu lobontombazana omhlophe bulomehluko. Kodwa lapha angeke sikubale ngokuhlanga kumbe ngoba ukuthi umuntu ule sikhombe sinjani esimhlophe kumbe simnyama. Ma umuntu engowaseZimbabwe kufika ukuthi kube lomncintiswano enjalo kuthiwa kungenelwa nguye wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe. Angikuboni kuliphutha ukuthi abamhlophe labansundu bangenele imncintiswano efanayo nxa kusiza kubona obuhle. Umuntu muhle ngendlela yakhe, njalo nxa kuzajajwa ngicabanga ukuthi kujajwa umuntu ngendlela ayiyona. Yebo, babe besenza umncintiswano ondawonye bengabamhlophe labansundu, kodwa omunye lomunye la ujajwa ngokwakhe ubuhle. Ekugcineni kokugcine kuphuma unobuhle lo onguye ophumeleleyo. Angikuboni ukuthi kufanele ukuthi kwehlukaniswe ukuthi lapha silomncintiswano wabonobuhle abalesikhumbe esimhlophe masokusiba lomncintiswano wabonobuhle abalesikhumbe esimnyama. Nxa umncintiswano ungowabantu bonke abayizalwane zeZimbabwe, abahlanganiswa abantu bancintisane kungakhathalekile ukuthi umbala wesikhumba sabo unjani.
Njengoba sekhethiwe luntombazana, wena ubona kulungile na ukuthi abantu beZimbabwe bamxhase ukuze aphumelele emdlalweni lo?
Njengoba sekhethiwe nje Msakazi, akusekho okunye. Nxa nje sisihambisa safika esibangeni sokuthi abe nguye okhethiweyo ukuthi amele iZimbabwe, akusekho okunye ngaphandle kokuthi izalwane zeZimbabwe zibe ngemva kwakhe zimxhase kakhulu aze anqobe. Akusekho okunye okumele kwenziwe. Usenqobile, usekhethiwe. Osokusele kithi njengezalwane zeZimbabwe, kungakhathalekile ukuthi sile sikhumbe esimsundu kumbe sile sikhumbe esimhlophe, kumele ukuthi sibe ngemva kwakhe untombazana. Uyasimela thina njengezizalwane zeZimbabwe. Nxa emela thina kumele simxhase. Akukho ngokwenza ngokunye, sifanele simxhase. Njalo ngiyanxusa kuzizalwane zeZimbabwe zonke ukuthi zimxhase untombazana. Akungabhekwa imbala wesikhumba sakhe, akubhekwe ukuthi untombazana umele ilizwe laseZimbabwe.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Sibonge Msakazi, sibongela kubalaleli. Bese ngisithi kuzizalwane zeZimbabwe bakithi, intombazana yakwa Jackson leyi isinqobile kulelo khetho eZimbabwe, asiyixhase njengezalwane zeZimbabwe kungakhathalekile ukuthi uyisikhumba esakhe esinjani, ukuthi simhlophe kumbe sinsundu. Omele sikukhangele nje kuphela ukuthi uyintombazana omele osimeleyo thina njengamaZimbabweni. Sibonge kakhulu kakhulu, simfisele inhlanhla ukho konke untombazana wakwa Jackson. Ngiyabonga.
Alo ke bekungunkosazana Victress Mathuthu, ingcwethi ehlaziya iziphathelane labesifazane, ebesixoxa naye kuhlelo Liphuma Lendaba, Litshone Lendaba. Igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Kwezemidlalo, baya kwesaba ukutshisa kwelanga lasehwange abaqeqetshi beqembu le-Highlanders lapho abaya khona ngesonto emdlalweni owe-Castle Lager Premier Soccer League. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uBaltimore Brito utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba uyakwazi ukuba ehwange kudlale kanzima ngoba ilanga lakhona liyabe likhupha inhlanzi emanzini.
Siyakwazi ukuba kuyatshisa njalo isimo somkhathi esingaphezu kwamandla ethu, njalo thina esingakwenza ikupha abadlali bethu amanzi eneleyo.
Iqembu le-Highlanders lonyaka ngelinye lamaqembu akhangelele ukuba angaphakamisa isicoco se-league ngemva kokuba like lakhokhela phezu kwengalane yemiklomelo kwesikhathi eside, lize lehlalahlala endaweni yesibili ngemva kokuba lingqotshwe emidlalweni yemithathu ilandelana kodwa ngeviki edlileyo lenelise ukunqoba eleyada. Eminye imidlalo yesigaba se-Castle Lager Premier Soccer League yeviki lamashumi amabili lane edlalwe namhla iphele kanje. I-Green Fuel 0 ukuthi Simba Bora 3 ngase-Green Fuel Stadium. FC Platinum 2 i-Herentals 0 ngase-Mandava. I-Chicken Inn 1 i-Triangle 1 1 ngaseluveve iyada inqotshwe ibulawayo Chiefs nge 2-1 ngasePowerbump ukuthi iqembu lengeze Platinum Stars linqobele ZPC Kariba nge 3 kanyanga senyamunga ukuthi iqembu leshesham linqobele Cranbourne Bullets nge 1 kanyanga ngaseBatter kumele imidlalo ezadlalwa kusasa ngesonto iqembu leDynamo lizanqikelana lele Cape United enkundleni National Sports Stadium ukuthi ele Black Rhinos lizadlala lele Manyika Diamonds ngaseBatter kusenjalo inhlanganiso yeZimbabwe Football Association isiyethule uluhlu lwabadlali abazabumba iqembu labesilisa elimela ilizwe elizakuya dlala lele Botswana ngosuku lokunanza usuku lelo lizwe elathola ngalo uzibuse mhla zingamachumi amathathu kunyanga kaMpandula iqembu lele libunjwa ngabadlali abangamachumi amabili lambili liqeqetshwa umqeqetshi weqembu leHighlanders uBaltimore Brito kuthi abasekeli bakhe ngubongani Mafu kanye loGenesis Mangombe sikhangele umdlalo kaKhilikithi inkampani yeTel1 isinikeze inhlanganiso yeZimbabwe Cricket isipho samabhimu alikhulu ekhuluma emkhosini wokuqhubela abeZimbabwe Cricket amabhimu lawo isiphathamandla senkampani yeTel1 uJoseph Machiba uthe lesi senzo siyingxenye yemizamo yokugcina ilizwe lihlanzekile.
Today we're pleased to announce that having donated bins.
Namhla kusipha injabulo enkulu ukuthi silaziswe ukuba ngemva kokupha amabhimu amadolobho amakhulu akuleli lolu hlelo siyaluqhelisa ngokupha abeZimbabwe Cricket amabhimu alikhulu.
UMachiva uqhubekele phambili wathi phezu kwamabhimu abeZimbabwe Cricket bazaphiwa njalo lezihlahla ezivalisa ezokucecisa kanye lezizala izithelo ezehlukeneyo. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Cricket uHamilton Masakadza uthe isipho samabhimu lesi sizabaphathisa kakhulu ekugcineni inkundla zabo zihlanzekile njengoba kusiba lengcekeza eningi nxa kule midlalo ikakhulu yeqembu lesizwe. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculo womdumo kaMasigandi ohlabela izokholo uThemba Maseko yenake oyethule isingulo elesihloko esithi umsindisi. UMaseko udabuka esigabeni seMpandeni ePlumtree kodwa ucula ekwele South Africa. Nangwe ixoxa lontungameli inkomo weStudio 7.
Empandeni ePlumtree AI kona sesincengile nyana kancane emculweni since nje ngo-2019 ingoma kusase isingli okwamanje kodwa isidilisa iyenziwa lizoba khona ngo-December nizophuma ngo-December isid.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Hey, abangathanda ukuxhumana lami ziyatholakala ingoma online uyabhala nje Themba Maseko kumbe angene ku WhatsApp number 0631531280.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Hayi abalandeli ngithi kibo hayi ngiyalithanda lonke kakhulu. Ngicela nje lihlale lilindile lithi indlebe kukhona ukukhulu okuzayo ngo-December izobe siphelele CD elitsha elilesihloko esithi ngikhulule.
Apostol,
Ngilethemba ukukholisile umculo ngathemba maseko umculo wezokholo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo uMthakathisi Jeremiah.